Ngelanga lekhisimu usuZulu emhlabeni jikelele uvame ukumanana lemuli, izihloko kanye labangane lapho kudliwa khona izibiliboco, unathe utshwala lamanamnede, kuthakazelelwa ilanga lokuzalwa kukaJesu. Kodwa lonake nenge zakhamuzi zemaphandleni lithi kuza kuba nzima ukwenza lokhu ngoba amagoya eselala eziko. Iningi likhala kakhulu ngokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus okudala ukuvalwa kwelizwe lokumiswa kwenhlelo zezakhamizi ezitha imali, kuthi umnumzana Tobias Banda wefumugwe ku-Ward 17 eGwanda South.
Bekukalutshwane ukuthi abantu bathole indlela zokusebenza, bathole indlela zokuthola isitafu, ngoba ukuhamba bekunzima ikakhulu abantu bebehlele emakhaya, ikakhulu njengoba sibheke kakhulu emakhaya lapha. Nakumabhizinisi bekunzima ngoba izinto zezitholakala kanzima ngoba abantu bebengahambi ngokuqondileyo, bebengazi futhi nemashophu kumabhizinisi ukuthi bathole izinto zabo ngokuqondileyo ukuthi bathole ukudla.
Amazwi la asekelwe ngunkosikazi Mavis Moyo, isakhamuzi sensimu eGwanda North, othi igciwane le-coronavirus liphazamise iy'nhlelo zabo.
Corona le isiphambanisile entweni eziningi enhlelweni zethu ebesizihlelile, kodwa esingeke sitsho lutho futhi ngoba zihlelo ezidalwa uNkulunkulu, ngoba yizinto ezavezwa ngumlimi ukuthi ngensuku zokugcina kuzabe kule mikhuhlane eminingi etshiyeneyo. Bengifisa ukuthi ngabe ngomnyaka ozayo izimo zama-churches onke umhlaba wonke bathandaze ngamandla, bathole ithuba lokuzila umkhuhlane lo uzuye ulahleke.
Unkosikazi Happy Mshado, esinenzalo yesakhamuzi sensindi, uthi lanqabe lesifiso sokuthakazelela ilanga lekhisimusi imali yasilela.
Hayi, ikhisimusi siyayibona sibili, sifisa ukubana siyithakazelele kuhle, sijabule njengayo yonke iminyaka nje. Kodwa dubeyilonolo nje ukhorona ukuthi izimali kazikho, imali ziyesabeka lokuthi sizibambe. Abanye sesisesaba ngayo ikhorona leyo, ukuthi ungabona imali ukuthi mhlawumbe sembamba yena ikhorona, ngokubana kulokunye okusitotela udathi kube labo sanitizer ukuthi singabamba leyani i-sanitizer, sesithole ukubamba lezi zimali, sicina sesingale mali sesiyesaba loku isike phambi kobuso bakho.
Umnumzana Mbereki Nuku laye ukhala ngodubo olufanayo, esithi impahla ezitolo kazisathengeki ngenxa yentengo ephezulu.
Ikhisimusi sizayithakazelela njengokuthi vele lilanga lithakazelelwayo, kodwa zona izinto zakhona izakazivele zitholakale nje, especially kubantwana zisivele silabantwana, kuzaba nzima ukuthi badingele khona okuncane ukuthi bathole ukuthi bazithokozise ngakho okokugqoka sikhulume ngakho uvelele kusongaphendli kwakazethu kusakwaniseki. Wesi le gciwane lokhu besikuthatha ikhothama ukuthi adobe izigqoko ezindala sokwavala, okunye kwakhona akusavele amafilim akethu obe kuthengeka, akusakhulumeki, ukusenza impilo ibe nzima ngamandla.
Lanxa iningi lezakhamizi lisithi lithwele amagabha abuzayo, umphathintambo kahulumende obona ngokwethula kwembiko ngomvulo uthe umnotho welizwe uyathuthuka, njalo lokhu sokudala ukuthi intengo yempahla ingadlali ukuqonga amahlayana. Kuthe njalo ukhansila ka-Ward 17 eBhengo umnumzana Ephraim John Nathi usekhuthaze izakhamizi eGwanda South ukuthi zixwayise izihlobo ezangena elizweni ngokungekho emthethweni zivela emazweni abalisele South Africa leBotswana ukuthi ziyehlola igciwane le-coronavirus phambilini kokuthi zamukelwe emakhaya, ukuze kuvikelwe ukumemetheka kwaleli gciwane ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Njani babikele masinya nxa umuntu ethe wafika, umntu angethe wafika ekhaya sengahlali naye, ayebonakala ahlolwe mhlawumbe angahlangani nabo, engingahlangani nabanye abantu abaningi. Lokhu sikhankaza lakathesi nomkhokheli bezigaba ukuthi abadala bangakhwelisiswayo ukubona abantu ababo bebeyo bethele into edliwayo, basebekhohlwa ngempilo zabo labantu ababo nabazukulu babo.
Sebedlula inkulungwane eyodwa 1257 abahlaselwe yi-coronavirus esigabeni seMathabeleng South, kula bagulayo kwamanje abaphose befika amakhulu amathathu 289. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ng-Albert Ngube.